Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uThandono Gawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-27 Mpalakazi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukanisa imingcwele yokuvota olwe-delimitation olwethulwe izolo.
Yebo kambi idilimitation esiyenziwe, kodwa ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula idilimitation.
Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabusi kuhle kwenkokheli ekhona.
Into ekhona ekhona ezwe wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu osezama ukuthi athengise ukuthi aphile.
Gambe ukuqhubeka esikhundleni okuza kwenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe.
Nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe zimbambe emsulwa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalwela ilungelo loluntu bathi bakhuthaza abantu ukuthi beqhubekele phambili bebhalisa ukuvota kulandela ukwethulwa kogwalo oluzabonisa ukwehlukaniswa kwemingcele yalapho abantu abazavota khona olwe-delimitation exercise yinhlanganiso yezokhetho yeZimbabwe Electoral Commission izolo. Idale lePhalamende lizacubungula ugwalo lolu okwamaviki amabili andubana lube ngumthetho phambilini kokhetho luka-2023. Ezinye izigaba zelizwe ezigoqela eMathebelele leMidlands zilakho ukunciphiswa ngenxa yokuthi balutshwana kakhulu abantu ababhalisela ukuvota. Umnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcini sihlalo weBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele usithandekile emhlanga weStudio 7 okunengi ngenhloso yabo kungxoxo le elandelayo.
Nga ungasombiko opheleleyo, kodwa siyabona singumbiko phose ngxenxa sifike emaphethelweni alokho okuzaba yikho khona ekuphetheni kwento yonke. Siyananzela futhi khonapho unjalo lowo mbiko ukuthi sokube lokutshintshotshintsho oluthile oluthetha indawo kuzigaba ezishiyeneyo, kumawadi atshiyeneyo, nakumaconstituency atshiyeneyo, abanye bazaqetshwa lapho bayefakwa ngale. Konke lokhu kubangelwa yikuthi bekuyindlela yokuzama ukuthi inombolo lezo ezikhalelwe ezingenza iwadi lenombolo ezikhalelwe ezingenza iconstituency zifinyelelwe. Kodwa-ke kunjalo yikho sizawukhangelisa kuhle umbiko siwunanzelele ukuthi uyisimo bani. Kodwa thina njengenhlanganiso ezakhamizi besivele sikhuthaza abantu ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Akutsho ukuthi ngalo mbiko osulethiwe abantu sesiyazithulela, abantu siyaqhubeka sibagqugquzela ukuthi bahambe bayebhalisa ukuvota. Yebo kambi idilimitation esiyenziwe, kodwa-ke abantu baqhubeke besiyabhalisa ngoba bona abaqhubeke besiyabhalisa ngaso kufika isikhathi sokubana bavotela bazavotela nxa bekwenze sokudlula idilimitation. Ngendlela yokuqakathe kuleyo yokuthi wonke umuntu ongumhlali wakobulawayo, ongumhlali weZimbabwe, ongabhalisa ukuvota engabi lovalo kumbe lokwesaba ukuthi okuphumele umbiko. Umbiko abaqhubeke besiyarejista ukuvota, inombolo ziqanse ziye phezulu. Lokho yikokuqakathe kuleyo okufanele kwenziwe ngabantu. Njalo kunye sizakwenzeka ukubana abantu sibanike singathina information yokuthi kuhamba njani, ngoba zananzela kwezi ndawo kuqunyaqunyiwe ukuthi abantu bakuzi ukuthi khathesi nxa umbiko usuphume ngokuphela kwabo bakwazi ukuthi hhayi nengxebe ngikuli wathi sengigqunywe wafaka kuleyana, abantu bakunanzele khonokho, ngoba singaye sibayekela abantu bengakwazi bazayesebelahle bengasakwazi bakulephuhlangothi. kuqhathekile ngoba abantu sibaqhubeke sibanika information egcweleyo lokuthi information dissemination kwenze ukuthi abantu bananzelele phakathi kwesi abantu abadala phose abangabe bengazisokwenzakalayo abantu kufanele bawunikwe umbiko olugcweleyo bachasisele ukwenzela ukuthi bakwazi ukuthi
kuyini njalo okunye elizakwenza selithole lowo mbiko.
Umbiko singawuthola ngokugcwala kwawo. Kuqhathekile ukuthi abahlali babobulawayo, abahlali bemathebhelelendi, abahlali beZimbabwe bananzelele ukuthi asokuphela kwendaba. Omunye lomunye umuntu lomlando ukubana ngaso kufika isikhathi sokubana abantu bahambe bayevota, aqhubeka ehamba emavotini, akusho ukuthi ungabhalisa uphela khona apho. Kungani abantu fanele behambe bayevota? Abantu kunanze ukuthi omunye lomunye nxa ungumhlali weZimbabwe ulomlando ukubana ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe, lokuthiwa i-decision making. Ukwekela ukuyavota ikuvota njani? Ngoba abantu bazayenza izinqumo, lezo zinqumo zizayenza impilo yami lempilo yabanye ibe affected ngezinqumo abazenzayo. Ngezinye indlela sithi thina singahlala emva sibukela abantu bezithatha besenzela izinqumo, asenzeni thina izinqumo ngokuhamba siyevota siyefaka lo umuntu esikhalibana simkhethe simthandileyo esibona ngathi angasiphathi ukubana athuthukise ilizwe, athuthukise isigaba, athuthukise lewani. So lo uqhathe ukuthi abantu bangahlali endesikhuthazani sikwenze lokho ngokushesha. Abantu futhi ngasikwenza lokho singathiya abantwana emuva, kusho abantu abadala siyakwenza sithiya abantwana emuva. Abantu abethu abasebe leminyaka edlula 18 kusiya phezulu, ngaso kusiyevotini siyakhuthaza sihambeni lawo lawo baye ingxenye yokubana bavote bakhethe lo muntu abazama abamfisa ngoba sinazele ukuthi bona abantu abajavele ngenombolo sebele namba ezinkulu ezedlula thina abantu abadala. So uqhathele ukuthi yebo kamdimension siphelile, yebo kambure tisiluba yivota kodwa kuphelele khonapho, siqhubeka futhi uyevota ube ingxenye ekwenzeni izinqumo zelizwe ukubana ilizwe elithuthukile siyaphambili ngokuvota kwethu.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU njalo engumgcinisihlalo weBulawayo Progressive Residents Association obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le koBulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuZulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Ukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kunye lamakhansila luzenziwa ngomnyaka ozayo. Sixoxe lesikhulumeli saleli bandla weBulawayo umnumzana Swithan Chirotsa, saqala ngokumbuza ngomcimbi abawenze emahofisini aleli bandla phambilini kwelanga lekhisimusi.
Sibe le party e-ofisini ye-Gertrude Mthombeni House yeyoba yi-headquarters ye-Citizens Coalition for Change koBulawayo, lapho sibe lokuhlangana namanye ama-comrades esingakawaboni iminyaka eminingi. Ya, njalo kwadliwa, abantu basuke vele sebehamba ngezisu ngenxa yokusutha inyama ebuthakathaka imnandi okumangalisayo. Utheke futhi izolo ukhansela uka Y26 enketha uMpumelelo Moyo ube lomusa wancedisa izimuli eziyi-400 families ezincedwe ngukansela Moyo kundlela yakhe eyokuphathisa abantu abesigabeni sakhe. Umusa lo ngathi into azicabangeleyo yedwa, njalo imali yakhona suka esikhwameni sakhe. Siyakujabulela lokhu, sithi aluba abantu abaningi bengakwenza khona into ejabulisayo kakhulu.
Wona umnyaka lo ozayo liwubona unjani umumo wakhona nxa sikhangele impilo kaZulu?
Impilo kayimanga kuhle. Impilo yiyona le yokuthi akula misebenzi, imisebenzi eyabikhona khushelwa bona abantu ngena abantwana babantu abasekela ibandla lezanu PF benxa kungayisi ikho vele kuyabe kule fetja edlalwayo ezakwenza ukuthi uZulu engayenelisi ukuthi athole lowo msebenzi. Into ekhona ezweni kanenzito wonke umuntu sengusiphatheleni, wonke umuntu usezama ukuthi athengise ukuthi aphile, khona kungela abantu abangathenga lokho okuthengiswayo. So ngesikhiwa bathi suffer continue, kusitsho ukuthi udubeka vele uqhubeka usiya phambili, hhayi kunzima kwele.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Kambe ukuqhubeka esikhundleni ekhokhela ibandla le-ANC okuzenziwa ngumongameli Cyril Ramaphosa kungakusitshoni kuzizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa. URamaphosa ukhethwe ukuthi aqhubeke ekhokhela leli bandla kungakhathalekile lamacala okungethembeki awayetheswayo. Enye inkokheli ye-ANC eyiyo eyaphathisa ukwethulwa kohlelo lwamaphepha olwe Zimbabwe Special Permits ngomnyaka ka-2014 yanqotshwa kukhetho lwebandla le-ANC olusanda kuqutshwa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eyiZimbabwe Community in South Africa, uMnumzana Bongani Mkhwananzi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Thina kithi njengeZimbabwe Community in South Africa, hayi kuyinto esizoyamukela ngoba ukukhetha ukukhethwana kwabantu base South Africa kuyintando kaZulu wase South Africa, njengokubusa kwebandlalelo elibusayo namadelegate ngendlela abona ngayo umthungameli wabo ephethe ngayo. Kungakho thina sikwamukela njengoba nje kunjalo.
Manje ukukhethwa kuka Ramaphosa kuyatshengisa na ukubana amacala awetheswayo awalasisindo na?
Into esiyake sinanzelele thina ngeSouth Africa ukuthi kuyehlukaniswa izigaba zomthetho, ijudiciary, parliament ne-executive, ukuze kufike lapho ukuthi into ayidibaniswa. Political affairs and legal affairs ziyehlukaniswa. So njengoba i-ANC yona yakhetha ukuthi akunga-adopta i-report ethi yena uRamaphosa mhlawumbe kungenzeka ukuthi wayese eqe imithetho, kusho ukuthi khona yikho lokhu i-ANC ekukhethayo. Ngiyakuzwisisa ukuthi umthelela wakho utshoni njengebandleli busayo, ngoba ukubusa kule mithelela ehlukeneyo, ngoba nakho futhi ukubusa akutsho ukuthi izinqumo zokwenziwa nje, kumele kukhangelwe izigaba eziningi zokubusa ukuthi kutshoni phambili.
Nxa ukhangele okwenzakalayo khona ngapho kwele South Africa, ungathini nxa uqathanisa lokwenzakala eZimbabwe emabandleni, ikakhulu ibandla elibusayo? Kuyetshengisa yini ukuthi kulo mbuso okhululekileyo okantando kaZulu?
Khona kutshengisa khona ukuthi umbuso wentando kaZulu vele ukhona la South Africa, ngoba nxa ungakukhangela umphakathi uyaphikisana ukuthi uRamaphosa mhlawumbe wenza icala kumbe kenzanga icala, kumbe inkantolo zizombamba emsulwa kumbe azimbambe emsulwa, kumbe kusazophikiswa nephalamende, kumbe kuzokuphikiswana nephalamende, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki, kumbe kuzosetshenziswa ipolitiki ngodaba lwakhe. Kuyacaca nje ukuthi into yakhona iqhuwa iqhutshwa ngokuphikisana nje, hayi ngezempi noma ukubulawa noma ukuboshwa kwabantu. Abantu bahambile bafika kuconference bakhetha lokho abakukhethayo, bavumelana ukuthi umuntu lo nguye abazomvuma ukuthi abe ngumsekeli wabo, bamsekele abe ngumphathi wabo. So kuyatshengisa nje khona ukuthi iSouth Africa yona isebenzisa democracy ekubuseni, ngoba noma bengazwani enkulumeni ethize noma bengazwani ngomuntu othize, akukho kuba lodlame ngenxa yalokho. Kuba nje ukuthi into yakhona iphikiswana, bahambe bayophikisana baqede baqhubeke ngokuphatha izwe labo.
Lo ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa eyiZimbabwe Community in South Africa. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla leZANU-PF kobulawayo uMnumzana Khumbulani Mpofu obuthwe labanye bakhe abayisithupha izolo ngemva kokudubulana lamapholisa kwafa omunye wakhe wayesebenzisa imota yebandla leZANU-PF. Leli phephandaba lithi uMpofu wayengumkhokheli wabatsha kubandla leli, uke wabonakala emfanekisweni wenkundleni zokuxhumana emilo mongameli Emmerson Mnangagwa. iphephandaba leChronicle lelodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usephe isicoco udokotela Sikhulile Moyo odabuka eMatobo esokuba ngowakuqala ukuveza umkhakha weCOVID-19 othiwa yi-Omicron. Umoyo uphiwe isatifiketi lemali engamadola izinkulungwane ezingamachumi amahlanu, i-US $50,000. Okwamanje ke sizwe ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngase-DRC. Abahlamuki benhlanganiso ye-M23 babikwa bethumbe uZulu Mathupha ekuqhubekeni kwempi lanxa kulesivumelwano sokuthi kubekwe phansi izikhali kukhulunyiswane. Siziphethe zakwamanye amazwe ngeze-Ukraine. Umphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe uthi bakhangelele ukuthi kwenziwe umhlangano wokuzama ukumisa impi leRussia ngenyanga kaFebruwari. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Joseph, ngitshona njani badala. Ngithanda ukubuza lapha uMalaki Mgomo ukuthi maye support uMnangagwa etuMnangagwa ukuthi elizwe lilungiswa abanikazi balo. Right, yena uMnangagwa engu-president yena udlame lonke lolo lwenzakala kutshawa kwabantu nyaza kwabantu and into elula ukuthi ayinqabele kodwa ayinqabele. Maye khuluma phambi komphakathi ukuthi abantu kungabi lodlame but udlame uyalwe okutshengisela ukuthi masengale ebantwini bakhe bezano uthi hambani lekwenza udlame kokutshe ukubonakala ukuthi utsho njalo but maye kumphakathi ngapha ukukhuluma thi kungabi lo dlame ezibabhitile ukuthula. Manje laba abamsapota uMalaki Nkobo bona bakuthatha ngaphuthi bona bathembe ukuthi laba ngabezano pf bathembe uMnangagwa amagama akhe lawa akhulumayo anto yabakhuma phakathi komphakathi into ekhonya aphuma emoyeni izomunye lo munye kodwa iqamba mange ungumbulali inyoka uMnanga akalaqiniso ngisho ongombulali lelo mali phozisa abantu behlupheka ngaphesa elizweni labo vele ngathi lemkhulumele njalo uMnanga akalakuthula umuntu lo ngisho la kancane singakhuluma lethini lemcomment but akalakuthula but lizafika ilanga nje uNkulunkulu ubhekile ukhangele into yonke enzakala uNkulunkulu uyayazi uNkulunkulu akanathi tiya kadakwa akalibali but umuntu uyalibali kumele libe
Sibonani ku Studio 7 njani ngabe liyaphila hayi siyaphila thina khulumayo uPG Lambala akumangazi into yaseZimbabwe ngoba Matabeleland yabancedisa ukulwa impi yaseRhodesia namhla sebebonga izap ngepleti yamakaka bona sebesidla iphalichi nerayisi nenyosi kungakho ubona lathi abe-MRP sesithi kungcono sizivuse ngoba bayehlula izaphu ngokuba chaya bebabophi izandla nangumkandla nonkomo lamhlaba kuyabe phethe iphepha bezo-adressa ebantwini bathi kumele ukuthi siqhubeke ngehlelo sika-government namhla izimota zivulala abantu emgwaqweni ongamagodi sizibuze ukuthi u-government lo ungabonjani sike sakubona eminyakeni edlulileyo uCharles Nganga wake wacela ukuthi afake iskontiri ithara from eplumtree esiyama kuhingwe umgabe wamtshela ukuthi nemako ukuthi ufuna ukudla imali yakhe kangene endlini nabantwa bakhe bedla imali besude siyakubona kuvele namanje kulokhu kuyamemetheka kabafuni ukuthi sibe isizwe sizimeleyo ngapha bona bathi i-unity court thina ingasithindi phakathi siyimthwakazi sikhathele ngabantu basempumalanga
sarebonani bantu bakethi Inzima indaba yakithi le bantu. Nangikhuluma nje ngeBotswana. Hey, yazi ukuthi kwesikhathi sicina sesithwala nzima kakhulu ngoba phela manje ngazalwa lesizindaba. Indaba yetransport kakhulu kakhulu eZimbabwe njengabe singakwanisa nje especially endabeni yesiporo lapho. Besilungisele indaba yesiporo. Ngoba isiporo manje isitiri kuyafanana ngoba even besenza amaplans nawo ukuthi kube lesitimela from Francistown up to Bulawayo. La maplans wona kahle kahle azosebenza ephumelele ngapha esedinde eBotswana. Ngoba esedle eZimbabwe vele isiporo sifile. So government yeZimbabwe izama ukukhuphula amabrogo ebini. Izama ukukhuphula amabrogo sivile khaya ukuthi i-government ephophela indoda. Nothi i-government ephanguba nje wiki nje. Akubhedakali ukuthi kufane umuzi kamazakhela. Umuzi kamazakhela yazi ukuthi awuhlonipheki ngoba olasithunzi. Yinto efana le-government yakithi. Ngoba khona manje ma ukwani ukhangela iziporo zifile. Imigwaqo ifile. Into ziyadula. Ngapho kusetshenziswa i-US dollar. I-US dollar khona still kuyafanana konke kuyaduriswa izinto zakhona. So ayi asakwazi. Asakwazi. Seze sikhumbula umdala uMgabe. Wayengcono kakhulu nothi lo ukhona lo ngoba ye lo muntu sesibulayele empilo. Impilo zethu zifile kakhulu thina abancane zifile abadala abangcono kakhulu ngoba ababona ukwabo sokwaphela kodwa for it kubuhlungu lokhu kubuhlungu sibili. Ngiyabonga abadala, ngiyabonga
balaleli besitudio 7 ukuthi indawo ngezindawo livuka njani ngofela iqiniso lokhuluma wasejabhiwa elupane ekana. Balaleli besitudio 7 kuthiwa umuntu omdala akaqambi manga, umuntu omdala uyaphosisa. Kodwa lokho kukhulunywe ngumkandla lapho, hayi la ngamanga straight, straight, straight. Ma ungathi uyaphuma nje uyakithi le elupane, umgwaqo waselupane lo oye Victoria Falls, ubone ukuthi umavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngonkai road, uyibone inkai road ukuthi imavodlovodlo kanjani. Ma ungathi uyaphuma ngalo mgwaqo ophuma uya eSolusi, ubone ukuthi umgwaqo umavodlovodlo kanjani. Ma bezothi bona hayi eZimbabwe, hayi eZimbabwe kumele sizonde siphathe phezulu duze kukahulumeni. Uhulumeni muphi lo sezizondeza esezizondeza kuye duzane naye. Ungathi uyabheka manje ezikolweni abantwana grade 1 efundiswa ngumisi, umisi wakhona engasazi isiNdebele, loyo mntwana uzokhupha kanjani, loyo mntwana uzofunda kanjani? Hayi bo baba vusani umqondo manje ukuthi nani izipha nani ngene esigangeni akusho ukuthi manje sokumele lilandele izalo noma kurongo sokuyathi kurayithi.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le studio 7. Inombolo zethu zithi zona +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu ngu +1 202 465 0318. Kwezemelika, inani labavela emazweni awezwekazi le-South America bengena kwele Melika ngokungekho emthethweni liqhubeka liqansa ngesikhathi kumelelwe ukwesulwa komthetho owafakwa ngumnumzana Donald Trump othiwa Title 42 ovimba ukungenwa elizweni kwabantu abangelamaphepha. Kodwa umthethwandaba wamisa ukwesulwa kwalumthetho usahlaziywa ukuthi uqhubeke ukhona na kumbe hatshi, kulandela isicelo sabebandla lama-Republicans abathi bafuna umthetho lo uqhubeke ukhona. Kungelani lalokhu, abachaya i-double up lokho besiza kwele Melika ngobunengi. Sixoxe lolandela izombusazo wele Melika umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Abantu laba kabavele eMexico kuphela kodwa bavela iSouth America yonke. Ingathi indaba emangalisayo ukubuya kwabo banengi sibili kakhulu. Lokhu thine sikujayele sithi i-double up, ukapa umngcele behamba ngenyawo beqonda besiza bezengena ngapha. Ngibona ngathi kule news ezingahambi kuhle khona le emazweni wona lawo akhona. I-news zithi zona iborder ivuliwe ukuthi khona awungafika uphele uyangena. So ke sebesiza ke ngobuningi babo beminyana khona laphana njengakhathi sibekugodola insuku lezi bekungathi kuyadanisa sibili ngoba abanye bebebonakala besezitridini begodola kakhulu umqando lo odluleyo. Okubangela khona lokhu kuyinto efana nayo nje ukuthi indlala, ukusweleka kwemali, ukuzama ubungcono bempilo kuleli lizwe lase-America. Bayazama labo ukuthi bachaphe beze khona ngapha bachaye idabula ukuze baphilise imuli zabo. Bayabasola kodwa bayabafuna ngoba yibo abantu abasebenzayo khonapho, yibo abantu abakha imigwaqo, abakha izindlu, abakha imisebenzi yonke le ezima iphethwe yibo bona laba abantu abavelela khona ngale South America.
Abebandla lama-Republican Republicans bathi uMongameli Joe Biden uyehluleka ukulungisa udaba lolu olwe-immigration, uTrump wayelulungise kahle. Wena uthini ngalokho?
Udaba lolu kayisilo luka-president, lolu daba lwe-Congress ukuthi i-Congress ibe lo mthetho ewuqumayo oqondana lama-immigrants ukuthi ama-immigrants aphathwe njani. Ama-immigrants la phakathi, lama-immigrants la ezayo angenayo. Lokho okokuthi uTrump wayilungisa, akulanto ayilungisayo uTrump. Okwenzakalayo kwaba lo mthetho wokuthi laba abangenayo babanjwe babuyiselwe eMexico, indaba yabo isasetshenzwa ngabo. So yikho okwenzakalayo, ayisikho ukuthi khonoko kwaba yisolution yokuthi laba abangenayo bangazi bangena. Futhi umthetho wakhona uyaphela, angithi uphela kuzona lezi nsuku kumbe inyanga yonale, uyaphela umthetho lona wokubamba abantu bebanjwa bebuyiselwa eMexico. Yikho okwenza ke nxa umthetho lwana uzuphela, laba abavela khonale eMexico lamanye amazwe sebebona ngathi i-border isivuliwe. Kodwa ke eqinisweni ukuthi akulalutho uTrump alwenzayo ngoba yena wahle wabathethisa esangena embusweni ukuthi ama-Mexican abantu abadila ama-drugs, abantu ababulala abantu, abantu abanjani.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni olandela izombusazwe wele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esesigabeni se-Texas ngapha kwele Melika.
Walk away and leave me here too.
Pokomania Day ingoma ka Lloyd G oyazakala ngelithi Lavender isidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abalwela ilungelo loluntu bakhuthaza abantu ukuthi baqhubeke bebhalisela ukuvota kungakhathalekile lohlelo lokwehlukaniswa kwemingcele yokuvota olwedelimitation olwethulwe izolo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi umnyaka ozayo ukhangelelwe ukuba lukhuni kuzulu ngenxa yokungabuswa kuhle kwelizwe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com. Igama ngu-Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.